Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 ngompalakazi 2012 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyini ngenjabulo ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni sethu lamhlanje.
Uhluphe silazo ukuthi ikakhulu amanamba ebefonelwa le ndawo ebezifinyelelwa ziseharare. Yikho nje namhlanje sithe siyilethe kobulawayo abantu bathole ithuba lokukhuluma le Anti-Corruption Commission. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba la mahofisi abekhona kobulawayo lezinye indawo.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi kuqakathekile ukuthi amakholwa esiKristu aphatheke ekulwisaneni isifo sokungathembeki lobugqili elizweni.
Amapholisa eHarare ahlasela amahofisi enhlanganiso yabalwela amalungelo kaZulu eZim Rights athatha esinye isisebenzi salamahofisi.
Ngumntu edanisayo ngoba thina injongo yethu yokuthi lathi sithole amacengi okuba sisakaze kwele Zimbabwe sesike sazama kaningi-ningi kuyala kuyehlula kuthatha isikhathi eside kodwa kukhanya okujahlukweyo yokusivimbela ukuthi sisakaze.
Iningi lithi alivumelani le mbono yeZANU-P F eyokuthi kuvinjwe imisakazo esakaza phandle kwelizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo.
I-commission ekhangela ukuqeda kobuqili lokungathembeki iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi kuqakathekile ukuthi amakholwa aphatheke kulwisaneni lesifo sokungathembeki ngoba iningi lezizalwane zakuleli zizibiza amaKristu. Okuningi asikuzweni kunothando sibanda isiphalolodaba kobulawayo.
Amakhulu abantu athe gwaqa namhla kobulawayo embuthanweni we-Anti-Corruption Day lo mkhankaso we-Churches Against Corruption ukuxoxisana ngomsebenzi wamasonto ukuqeda ubuqili elizweni. Umbuthano lo uqale ngokutshengisela kwabakade bekuwo ezitaladeni abantu besuka eCity Hall besiya ebandleni lenkonzo ye-Brethren. Ekhuluma embuthanweni lo ukhomishina Lakhayana Duwe owe-Anti-Corruption Commission uthi abangeke baqede lesi sifo bengela usekelo oluvela emabandleni okholo kanye lakuZulu. Uthi bona beyisikhombisa kukhomishini le bangeke balethe inguquko elizweni kodwa inguquko iza lapho uZulu evumelana ukubambana luyise ukuthi isifo lesi siqedwe du.
If you are not careful to use yesterday's tools for fighting today's battles against corruption, you are losing before you start. They are so sophisticated now that if you don't learn those new methods, you will never be able to arrest them.
Udokotela Gudu Oshana olilunga lekhomishini le uthi sebenanzelele ukuthi ukuba seHarare kwenza uZulu athwale nzima ukubafinyelela kungakho sebevula ihofisi kobulawayo. Uthi ikhomishini yabo izimisele ukusebenzelana lamabandla okholo ngoba iningi likaZulu litholakala endaweni zokukhonzela.
Uhluphe silalo ukuthi ikakhulu amanamba ebefonelwa le ndawo ebezifinyelelwa ziseharare. Yikho nje namhlanje sithe siyilethe kobulawayo abantu bathole ithuba lokukhuluma le Anti-Corruption Commission. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba la mahofisi abekhona kobulawayo lezinye indawo ukuthi abantu kungabikhatshana ukuthi bakhulume bazoreporta ngobugqeleqele.
Umfundisi Ruben Mabena webandla leBrethren uthi amabandla okholo yiwa lomlando nxa lesi sifo simemetheka ngoba kuqala khona emabandleni lapho amaKristu akhuluma ngokulunga kodwa kuyiwa hamba phambili ekutshontsheni emsebenzini lokudinga ukufumbathiswa. Uthi kumele uZulu azibuze ukuthi isifo lesi simemetheka nje amaKristu wona angaphi ngoba iqiniso yokuthi abantu abangathembakanga elizweni yibo bagcwalisa amabandla amasonto wonke.
Umsebenzi wakho njengokuthiwa ngamapastor la ngingisholoka. Uma echurchi thina mapastors, we are not teaching our people ukuthi mabe faithful in giving their one tenth. Kuqala khonapho. Ipa church members are very corrupt in giving.
Umbuthano lo ubuqoqwe inhlanganiso yamabandla okholo i-Evangelical Fellowship of Zimbabwe njalo ungenwe nguZulu wakobulawayo, abafundisi abasendaweni ezishiyeneyo zeMandebeleni kanye lamalunga ayisikhombisa aweZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Spanda.
Amapholisa eHarare lamhla ahlasele amahofisi enhlanganiso yabalwela amalungelo oluntu eZim Rights. Polisa la abikwa ekuduze emahofisini la athatha esinye isisebenzi aya laso enkambeni yeHarare Central ukuyambuzisisa. Intathe izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapolisa awe law and order ahlasele amahofisi awe Zimbabwe Human Rights Association ZimRights esithi afuna ukusecha amahofisi la azocina ngokuthatha umnumzana Leo Chamahwinya umqondisi wehlelo zeZimRights aya naye enkambeni eHarare Central. Igqwetha likaChamahwinya umnumzana Trust Manda uthi gakabikwazi ukuthi uChamahwinya ubotshelwe liphi icala ngoba lokhe engekenelisi ukukhuluma laye njengoba lokhe evalelwe enkambeni yeCentral. Amapolisa la abikwa esetshe asetsha amahofisi ekhanya ukuthi adinga akudingayo kodwa ecatsha ngokuthi adinga amaphepha aphathelene lababhaliswa ukuthi bathole ilungelo lokuvota. Abazi okwenzakeleyo bathi amapolisa la abuzisise izisebenzi zonke ezeZimRights ngodaba lwamaphepha okuvota alombala oluhlaza abikwa esetshenziswa nguZulu ukubhalisa ukuvota. Ngakho-ke iZimRights ibhalisa abantu ukuthi bavote okungekho emthethweni. Ekuhlaseleni kwamapolisa lokhu, abenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ihle yathumela iqula lamagqwetha ukuyabona okwenzakalayo kulapho amapolisa ahle asuka esethethe uChamahwinya. I-Studio 7 ayanelisanga ukukhulumisana lomqondisi weZimRights umnumzana OK Machisa yena obikwa engekho elizweni ephumela namhlanje eluqondise ewoso kwelePoland ukuyangena emhlangano wokulondolozwa kwelungelo loluntu. Abazi ngokwenzakalayo esipoliseni bathi ukuthathwa kukaChamahwinya kulakho kuba kuphathelene lokubotshwa kwabantu abane ngeviki edluleyo ngodaba lokutholakala belamafomu okubhalisa abantu ukuthi bathole ilungelo lokuvota. Amapolisa abikwa ecabangela ukuthi ababotshiweyo laba basebenzelana labeZimRights. Isikhulumeli samapolisa esigabeni seHarare unkosikazi Charity Chibanda uthi akala angakutsho kwakhathesi ngalolu daba njengoba lokhe lusahluzwa. Abenhlanganiso e-Crisis in Zimbabwe Coalition bethule umbiko besola kakhulu ukuhlaselwa ngamahofisi aweZimRights lokhu besithi kutshengisela ukuthi uhulumende lokhu engadedeli muva ngodaba lwakhe lokwephula ilungelo loluntu kanye lokuhlukumeza labo abalwela ilungelo likaZulu. Ngimele Studio 7 yimi uMavis Gama.
Umphathi ntambo wezemfundo umnumzana David Coulthard uthi isizathu sokuthi leZimbabwe lale ukusayina isivumelwano esasungula umthethwana ndaba umhlaba weInternational Criminal Court ICC yikuthi kuleziphathamandla ezesaba ukubotshwa ziyethoniswa ngamacala okubulala kanye lokwephula ilungelo loluntu. Umnumzana Coulthard wethule amazwi la emhlanganweni oqhutshelwe eRome oweConsultative Assembly of Parliamentarians for the ICC.
Umthethwandaba lo wasungulwa isivumelwano se-Rome Statute esimele sisayinwe ngamazwe azinikela ukuhlonipha ilungelo loluntu. Kodwa eZimbabwe lamanye amazwe afana leMelika kawakasayini lesi sivumelwano. Umlando we-ICC ngokubopha lokuthonisisa bonke abetheswa amacala okubulala abantu abaningi i-genocide kanye labadala amacala empi. Asabebotshwe yilo umthethwandaba bagoqela owake waba ngumongameli weLiberia umnumzana Charles Taylor. Iziphathamandla zeZANU-PF eziningi zetheswa icala lokubulala lokudala amacala empi kakhulu ngesikhathi seGugurawundi. UColthard uthi amacala anje yiwo abangela ukuthi iZANU-PF yale ukuzinikela ku-ICC. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imithetho iveli khona mfowethu yokuthi nxa uhlukuluza uZulu kubulawa abantu ngezikhathi zekhetho. Imithetho yakhona iveli khona ukuthi umuntu yakwanisa ahanjiswe ku-ICC kodwa ukuthi indlela zakhona zingathi zilukhuni kancane. Uyabona vele kusika ngesikhathi seGugurawundi kuze kube fika ukhetho kathesi 2008 abantu bebulawa laphana. Mbona hathi vele kwakule mithetho, ule mithetho iveli khona ekwanisa ukuthi umuntu ahanje ku-Hague kodwa nxa kuthiwa khona bangasayina abathanswa kwethu ayimbona angathi ukwethuka nje kodwa vele imithetho yakhona iveli khona.
Ngokubona kwakho pho kungani uhulumende weZimbabwe engafuni ukwenza lokho?
Iqiniso phela ukuthi bengakwenza bayebezibeke egcekeni kodwa nje manje engxenye baphonga ukuthi bona ungcono singasayini ukwindela isicale sivele sisafe kodwa ukusayina lobo ungasayini ngilokhu ngisithi mina imithetho yakhona iveli khona uthi nxa uvele ungumuntu ovama ukuhlukuluza umuntu angikhole ukuthi i-Syria yasayina khonokho mina angikhole ukuthi i-Libya yasayina kodwa ababehlukuluza uZulu wakhona babevele bedingwa yi-ICC iwesaba nje kodwa mbona ngathi vele akutsho lutho imithetho yakhona kayitsho zivele isebenzi.
Uthi njalo uGoldart i-ICC kumele ihuge amazwe afana leMelika ukuthi lawo abe yingxenye yawo ukuze ithole isisindo, uthini ngalokho?
Yeah, iqiniso phela ukuthi siyazi ukuthi kuleminye imithetho eqondane lamazwe la avele elokuyanga. Kodwa leli lingaba liqiniso ngoba kuleminye kulamanye singathi ngama protocol singathi nje environment nxa iAmerica ingasasayinanga kukhanya kuyalulaza. Kodwa nje kungaba liqiniso nje ukuthi bengangena khona phembizeni yakhona kungenza ukuthi kube lesi sindo, kwenzela ukuthi kube le voice engathi iqinile kumthetho yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula izombusazwe. Iningi labantu lethi alivumelani lembono yebandla lezanu PF yokuthi lesinqumo sokuthi kuvinjwe imisakazo esakaza iphandle kwelizwe ngoba ijonge ukugenqula umbuso kamongameli Robert Mugabe. Emhlanganweni walo omkhulu ogqitshwe ngempela viki edluleyo eGweru, ibandla leli linqume ukuthi lizadinga imitshina yokuphazamisa imisakazo esebenza iseMelika leBhilithani egoqela SW Radio Africa, Radio VOP kanye leStudio 7. Unkosikazi Olivia Mchena okhokhela ikomiti yezanu PF ebona ngokwethulwa kwembiko nguye owethule lumbiko. Abalwela amalungelo oluntu kanye labantu makhaza bayisisola kakhulu isinqumo saleli bandla besithi ngesokuncindezela. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Zenzele Ndebele isiphathamandla senhlanganiso yeRadio Dialogue endawonye lomnumzana John Masuku isiphathamandla seVoice of the People VOP esakaza eZimbabwe iseNetherlands. Umnumzana Masuku songulala ingxoxo.
Nomuntu kwedanisayo ngoba thina injongo yethu yokuthi lathi sithole amacengi okuba sisakaze kweZimbabwe sesike sazama kaningi ningi kuyana kuyehlula kuthatha isikhathi eside kodwa kukhanya ukujahlukwele ukusivimbela ukuthi sisakaze. Into edanisayo kakhulu esikukhangeleyo thina ukuthi imisakazo kayivulwe nje kube labantu abatshiyeneyo labo abalesifiso sokuthi basakaze eZimbabwe basakaze baningi. Ayiso bantu ababili kuphela, sonhlanganiso ezimbili kuphela ezinelusakaza, ziningi baningi abasakaza.
Mnumzana Ndebele uthini ngesinqumo seZANU PF?
Vumelana lomasu ukuthi isinqumo sabo lesiyadanisa because wakuqala bamele bezibuza ukuthi kanti kungani abantu besakaza bekwamanye amazwe kungenxa yokuthi bona abafuni ukuthi benike abantu amalayisensi. So ukuthi bekhuluma ukuthi sebezajema imisakazo leyi amboni ukuthi kuyabanceda, kodwa kumele bekhuluma ukuthi kuyini abangakwenza ukwenzela ukuthi abantu bethole license. Siyazi ukuthi abantu ba-apply ama-license uma suku laba e-UP ya-apply ayitholanga ngendlela esingazaziyo njalo esingazizwisisiyo. Angazi ukuthi bafuna ukuthi kwenziweni. Bese ngisithi mhlawumbe ngamaphupho ngoba lokho abafuna ukwenza yinto efuna imali eningi ezasebenzisa ugetsi omningi ngesikhathi iZimbabwe ingenamali.
Mnumzana Masuku, ungasichasisela ukuthi layidinga na ilayisensi njalo layincitshwa ngaziphi izizathu njalo kuyini elikhangelela ukukwenza lizaqhubeka lisakaza njalo lingelayo?
Sesazama kwaze kwaba kathathu ukuthi lathi sithole ilayisensi kodwa basikaphumeleli. Sesithengisile ukuthi lokho esikwenzayo siyakwenza ngenxa yokuthi ngakulayinye indlela engenza ukuthi sisakaze kodwa bese sisakaza ngendlela zokuthi sisakaze siphandle kwelizwe ngenxa yokuthi ngasinaba SM license yokusakaza phakathi kwelizwe. Sizakwala lokho silwisa khona ukuthi kuvulwe imisakazo ibe miningi. Thina esikusakazayo umuntu wonke uyakuzwa, angalaleli iVOP, angalaleli iStudio 7, angalaleli uZikhora, uyezwa ukuthi kunokuphumayo. Lokho kukhulunywa ngokuthi kufuna ukuguqulwa umbuso kahulumende, yize nje kuphela indlela yokudinga nje indlela zokuthi kuvalwe imisakazo eyabe ikhuluma eminye imbono, ngoba phela elizweni kuqakathekile ukuthi abantu batshengise imbono ejeneral, hathi kuvimbezele eminye imbono eyabe itshengiswa ngabanye abantu. Yikho okudingakalayo nje kuphela khonokho, angikhona ukuthi kukhona okunye.
Uthini ngombono kamnumzana Ndebele okuthi isinqumo sabo leso sokuthi bevimbele imisakazo sidinga imali eningi?
Uvimbela ikubisela abantu emuva, kanti kuvinjwani? Ngoba into engiyibonayo mina kungavula imisakazo ibe mningi, ngabakho-ke abazalaleli imisakazo ephuma kwamanye amazwe kumbe ephuma kolunye uzimo olufana nabo-shortwave nabo-medium wave, ngoba yonke imisakazo yabe ifuneka elizweni iyabe isikhona ku-FM. Indlela engcono yokukuvimba khonokho ikuvula nje imisakazo labo abenelisayo bazaqhubekela phambili befakaza, abangenelisiyo bazakuhluleka. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi iyabe ivuliwe, akulamuntu ozasola omunye ukuthi uvumela abantu.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndebele.
Mina mvumelana nomasuku ukuthi khona I think bamele bekunanzelele ukuthi khona abantu balalela nje imishotwave le sikhanyela ukuthi kwesinye isikhathi ilalelwa ntambama ingabambi kuhle. Nxa kuyukuthi balesifiso sokucontrol ama-registrations, ngabe banika abantu ama-registrations bavele balemithetho ekhangelela ukuthi kumele kubreakfastwe njani. So amboni ukuthi okubahluphayo kuyini. Labo nxa bebona ngani bafuna ukujoyina kanti indaba bengayenzawabo yabo imisakazo bevumela abanye ukuthi besakaze, because kuyamangalisa ukuthi one, abafuni ukunika abantu ilayisensi ukuthi besakaze eZimbabwe. Two, abantu bangadinga ezinye iy'ndlela zokuthi besakaze sebesithi bazabavala. But okunye simele sikunanzela ukuthi nge-technology ekhona these days bona ngani bayazidlalela. Miningi umbe ngithi ziningi iy'ndlela abantu abangazisebenza ngazo ukuthi besakaze. So ngibona ngani uhulumente weZimbabwe semele kunanzelela ukuthi khona kanyeke sanelisa ukuthi akhontrole abantu, ekhontrole imisakazo ngendlela ayifuna ngayo, ngoba i-technology sisinika indlela eziningi kakhulu ukuthi singazisakaza ngazo. Bazidlalisela isikhathi nje kube
mnumzana Masuku.
Ngasikhangeleni intuthuko, ngasikhangeleni ukuphumelela. Into yokuthi nxa abanye abantu befuna ukwenza ulutho lwababalwaziyo libe libazimbela ayisiyinto elungileyo. Abantu babonakala ukuthi ngasithuthukisaninini njengabantu beZimbabwe. Abasakazayo kabavukeli ukusakaza, abavula amabhanga kabavula amabhanga, labenza into ezijiyeneyo. Kanti ezinye inhlangothi sezivulekile, kanti imisakazo yalelwane ibe ngubuzana.
Elakho elokugcina yiliphi mnumzana Ndebele?
Funa ukubakhumbuza ukuthi bona okwenza ukuthi besakaza besemozambique, besakaza beserussia ngesikhathi sempi ukuthi kwakungela space yokuthi besakaze ngesikhathi se-Rhodesia. Khonoko okwenza ukuthi besakaze bengaphandle kwelizwe yikho okwenza abantwana bezimbabwe besakaza bengaphandle kwelizwe. Senza khonoko labo abakwenzayo ngesikhathi simo singabavumeli.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Zenzele Ndebele, isiphathamandla se-Radio Dialogue, exoxa indawonye lo mnumzana John Masuku owe-Voice of the People.
Icele leMDC elikhokhelwa mnumzana Morgan Tsvangirai lithi bonke abafuna ukuncintisa kukhetho luzayo bazaqala bakhethwe ngamalunga ebandla kukhetho lwama-primary elections andubana bancintise. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Tsvangirai utsho la mazwi emhlanganweni awenzele inkokheli yesigaba seManicaland lamhlanje. Ubikwa ubechasisa lokhu kulandela imbiko etshiyeneyo ukuthi abafuna ukuncintisa ikakhulu abavele bakhethwa kukhetho lwedluleyo bazahle bangene kukhetho bengancintisananga lamanye amalunga ebandla. UTsvangirai ubegqiba uhlelo lwakhe lokuhlangana lenkokheli yezigaba elizweni lonke. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Joel Gabuza uchasisele iStudio 7 ngendlela ezasetshenziswa ekukhethweni kwamalunga azancintisa.
Ya ama-primary elections ahlala ekhona ande kuyinjayelo kwi-MDC ukuthi sihlala siba lama-primary elections, kodwa kule process kulama-stages ezidlula kiwo. Sithi thina in terms of i-constitution yethu ephathi, nxa kulo MP okhona endaweni kufanele kuqaliswe kwenziwa i-verification kumbe singathi nje i-analysis kukhangelisisa ukuthi ubesebenza njani, abantu bemkhonfeme. So siqala nge-confirmation okuyiyo stage yakuqala nxa sifuna ukulungiselela ukukhetha ama-MPs ethu. Ku-confirmation siyabiza abantu sithi liyamfuna yini lowo muntu ubelisebenzela kuhle yini. Kungaba 3/4 abamkhonfemayo bethi hhayi siyamfuna akusayiwa kuma-primaries, kodwa abantu aba-less than 3/4 engehlule ku-MP ukuthi ezuze 3/4 kumbe more, sekuzathiwa hhayi abantu kutho ukuthi balokukhonona kumbe bafuna ukuzama omunye. Seliyangena-ke wena obe ngu-MP lalaba abanye abafunayo kuyabe sekuvuliwe bengene kwenziwa ama-primary. Obe ngu-MP engawina yikho lokhu, omunye omutsha engangena yikho lokhu. Yidemokrasi esiyenzayo ku-MDC.
Ye, kodwa sesike sezwa kwezinye izigaba kuthiwa kulokukhonona, sezwa kuthiwa kukhona lapho kade kuhazwa khona amaphepha amalunga ekhalaza esithi afuna kwenziwa ama-primaries. Udaba lolu luhamba njani? Like labo bachasisela yini abanye be?
Hayi, umdala sikati i-standing committee ubaba uTsvangirai labanye bakhe bebehamba bebhoda bechasisa ngalolu daba. laba kade behaza amaphepha khona ukuthi ngama-members ethu endani khona ukuthi ngabantu abake bafika emhlanganini ethu endanjela ngikhona ukuthi ngabantu abale-constitution ye-MDC ngoba kucacile ku-constitution ukuthi uhamba njani udaba lozo. Awukaze kuthuka ukuthi kulo muntu ozaprotekta, akula muntu ozaprotekta noma ngubani noma ngubani. Ngitsho layo ukuthi wangira ingxa ezangena kube lo munye ofunayo, bayangena labo bengene ku-processing ku-screening yangkhona leyo sibona ukuthi uzawina yini.
Lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza, umsekeli wesikhulumeli secele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai.
Studio 7 Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lwesinqumo esiphuma emhlanganweni omkhulu wezanu PF sokuthi kumele kuvinjwe umsebenzi wabasakaza bephandle kwelizwe abagoqela iStudio 7 leVOP ngoba bengelama license.
Ethumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kilohertz.
Abalimi bezigabeni zeMandebeleni esezike zathola izulu bathi sebeqalisile ukulima kodwa balima ngezandla ngoba izifuyo zokulimisa ezibalisa inkomo labo mabhemi ziqedwe indlala. Abalimayo khathesi babikwa behlanyela inhlanyelo zokucela ezingahlolwanga okulakho ukubangela ukuthi zithathe isikhathi eside ukuvuthwa. Uthabanga Mathebula usethulela lolu daba.
Ngukalwa mkhosi munye owendlala embi phakathi kwabantu njalo esiqede izifuyo ezidingwa nguZulu ukuze alime. Lanxa lingakahlanganisa ilizwe lonke, izulu selinile ezigabeni ezithile kodwa ngenxa yobube bendlala yotshani lamanzi ekhangelane lezifuyo ezisachubayo, uZulu usebone kungcono ukuzikhephela ngekhuba ahlanyele okuncane asekuthole ngokucela kuzihlobo labangane. Istudio 7 ingene njalo ebantwini idingisisa ukuthi kambe bangabe belima ngani njengoba ukuna kwezulu kuzigaba ezithile kungakaziqinisi kokuthi sezingadonsa ikhuba inkomo eziseleyo. Umnumzana Elias Banda ulandisa ukuthi kulinywa njani eHomestead lapho akhe khona eKezi.
Njengoba sikhuluma kanje, abantu bakhotheme balima ngezandla bachaya amagodo kantshubo. Ngenhlanyelo leyo ngiyokuphiwa ngomunye imcuphela ngenkomitsho ngenkomitsho. Le donki zicubile. Inkomo khona vele angikhulumi, akula ngithi inkomo izibaya zivalile. La bantwana bavuka besiye esikoleni nje, bophuhamba nje bengazange bafake lutho emlonyeni. Umntwana ahlala elala ekilasini ukuthi umntwana uyafunda, ulaliswa indlala ngendlini kadlanga, lesikole kathone ngadlanga.
Uthi abalimi babhekane lokusilela okunzima kwenhlanyelo kanti njalo leyo etholakala ezitolo ibiza imali engeke yaneliswa izakhamuzi ezingasebenziyo ezigcwele emangweni wekhezi. Enkayila kwenkomo zifa njengempukane njalo uZulu uhlinza ingcuba engasadlekiyo nsuku zonke. Njengoba ukhansela wakhona umnumzana Jabulani Manqonda elandisa, uZulu akakwazi lokuthi aqale ngapi kwezokulima lonyaka.
Njengoba sikhuluma nje akulanhlanyelo esithe yabiswa ebantwini enkayi ibiswa nguhulumende. Abantu ebadinga inhlanyelo kakhulu kubuye futhi lezifuyo zonezo kumele zilime kakusela nkomo, inkomo eziphelile ngokufa. Ziyacuba zicakile kakhulu ukuthi kakula ngendlela abazalipa ngayo abantu.
Umnumzana Mark Mabuya isakamuzi sedayeka yona esesiqintini selupane semakhunjini omfula umkhulu uMbembesi. Uthi lanxa lingakaniki ukuya ngaphezulu, abantu sebeqalile ukuqabanga ngamakhuba ezandla. Uthi abalimi babhekane njalo lokusilela kwenhlanyelo ngoba laleyo ukuthiwa ngeyomuntu wonke evela kuhulumende iza le nkinga zayo.
Kunzima ekulimeni ngoba izifuyo ziphelile dungendlala ezisele yaziqinanga zicakile ukuthi vela zikwanisa ilutho. Ukulima nje sesisenza yena leyi conversation farming igantshombo ngiyesiqale ngayo ukwenzela ukuthi khonokho kungamaviki okubili okuthathu zibe ziqinile. Inhlanyelo ke ezitolo iba khona, imali ayitholakali. Kulaleka kahulumende, kahulumende itholakala ngomhlobo ukuthi kathi wena ngumhlobo bani, bayinikana ngomhlobo wabo okutshengisa ukuthi indlala ayizabusa.
uqhubekele phambili sithi abantu balokwesabela njalo ukuthi ukusweleka kwezinto zokulimisa inhlanyelo kanye lezulu elulutshwana okungejwayelekanga lonyaka kukhomba ukuthi indlala isoze iphele ngomnyaka ozayo. Yisimo esifana ePlumtree lapho izifuyo ezilokhu zisifa ngendlala. Yisakhamuzi sebulilima East umnumzana Pilot Ndebele uthi lakhona kulinywa ngezandla kanti njalo abanye lokhu begoqe izandla ngenxa yokubandlululwa ngamabandla aphethe inhlelo zenhlanyelo evela kuhulumende.
Indaba yokulima ibuhlungu kakhulu ebantwini bakithi ePlumtree ngoba iningi labantu baphelelwa zinkomo, baphelelwa ngamadonki. Kuthi kunjalo abantu betshaya ugajobho lo, betshaya ngamakhuba. Inhlanyelo abalayo abanye balima ngenhlanyelo esintu ezathatha 4 months ukuthi ivuthwe ngoba babadlulula abantu kuzabuya inhlanyelo ukuthi hayi kuzanikwa abantu bezano.
Uzulu emangweni wenduna umzimuni eGwanda uthi yena usekhangelele njalo enye indlala uma uhulumende engasaphuthumanga losizo. Abalimi abaxoxele Studio 7 komzimuni eGlass Block eStanmore eMkhwitsi kanye lematshetsheni bathi lanxa lingakani izulu sekwedlule inyanga behlanyele umumba abangasathembi ukuthi uzaphuma njengoba ilanga liqhubeka livutha ukukhupha inhlanzi emanzini. Abalimi baqhubeka bekhepha ngezandla emasimini ngoba bayabalwa kulo mango abasaselele inkomo labo babhemi abangalima. Ukusweleka kwenhlanyelo ngesinye sezizathu ezibangela ukuthi uZulu alilahle ithemba lokuthi ngomnyaka ozayo angaphuma endlaleni esilandelane okweminyaka emine. Lanxa silembali ukukhulumisana kuhle lomphathi intambo ezokulima umnumzana Joseph Made namhla uvuke ngolaka ngesikhathi sibuza ukuthi usedede manyathelo bani ukuncedisa uZulu ukuze alime aphume endlaleni uma lingana izulu. Okamade uthe usedinwe imibuzo evela kuStudio 7 wasesikhumbuza ukuthi akawehlukanisi lomsakazo lamazwe asentshonalanga wona adiwo ethula izitshezo zenotho ezibangela ukuthi uhulumende ehluleke ukuphathisa uZulu aphume endlaleni. Ngiko Bulawayo, nginguThabang Mathebula, Entertainment Studio 7.
Singakagqiba uhlelo lothu lamhlanje othi sikhangele bese lakho.
EZimbabwe lithi Anti-Corruption Commission iqakathekile ukuthi amakholwa esiKristu aphatheke ekuluseni isifo sokungathembeki lobuqili elizweni.
Amapolisa eHarare ahlasele amahofisi enhlanganiso yabalwela amalungelo kaZulu eZim Rights athatha esinye isisebenzi semahofisini.
Iningi lithi alivumelani lembono yeZANU PF yokuthi kuvinjwe imisakazo esakaza iphandle kwelizwe ngoba ijonge ukugenqula umbuso kamongameli Robert Mugabe.
Elingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Lo sithandekile mhlanga silichiya kuStudio 7 Live Talk.